VOA Ndebele.
Welcome emsakazweni we Studio 7 nomvulo ebuseni mhla ka 26 kuLwezi uxolongo lwesibili 2019 kuLwezi. Igama lami ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabhutsha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba etholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu.
Laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala njengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali.
Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe eyama-bond notes.
Ngafika kule ndwendwe ezesabekayo, abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali ayikabi khona. Abanye basithengisa ukuthi bazathiwa ama-$50 ngelanga, belethi bona banika 200 angikwazi anikwa sikhathi sami ngoba ntengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ubuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili njalo kapheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga ubikwa eseqalisile umsebenzi njalo ephatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Amabhutsha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Amabhutsha la abikwa esebenzisa umuthi othiwa yi-formalin osetshenziswa emamotsha agcina izidumbu. Uthelwe enyameni ukuthi imonakali ngenxa yokusilela kwamandla amagetsi asetshenziswa ukuqandisa izidumbu ukuthi zingonakali. Kodwa abezempilakahle bathi umuthi lo ulakho ukugulisa abantu ungadliwa okwesikhathi eside. Ingcwethi zempilakahle zithi umuntu engathenga inyama ebone ingahlalwa impokani yisibonelo sokuba iyabe ithelwele umuthi. UChris Gandle weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kulobu bobukhono osebusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayona le ndlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lo muntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani. Kodwa laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe ezakuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabhutsha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibhutsha iphiwe inotisi, kodwa bayakuphika bona laba bamabhutsha bathi hayi azange senze into enjengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngeso nalesi simo ukuthi abantu bazibenza izinto ezigangeka ngaka kodwa ke ngabe bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenza into eqondile ngokomthetho ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe edonki kumbe ehashi akuthengisele sithi ngenkomo kumbe ngembuzi umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho kunjalo labantu abagcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke yikuthi zibe silo hulumende oqinileyo ukucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu namalungelo abo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe yama-bond notes. Kodwa yena uhulumende ubikwa isithi uhlelo lwemali entsha lukhangelelwe ukusebenza njalo usaza kwethula imali efanayo elesilinganiso esiphezulu. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uthi iningi lezakhamizi lilokhu lingakayibambi ngezalo izandla limali.
Akulalito solujinjile ngokufakwa kwemali entsha ngoba kade sikhuluma nje mina ngokwambile kangayiboni njalo ungahamba emabhange engafika emabhanga kuzikile esambe kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathenjisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapha engingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanumba akhona kukhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba ngithengisika mina kwathiwa hayi kungangcono ukuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kwonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili kule price ye-cash iyalichiphile iyabungela i-cash yakhona kuzosiba le price ye-swipe mbe i-cocash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumbe umzekelo izonto enjengempuphi i-10 kg ngithe ngibuza bathi 10 kg bayithengisa $60 something ngithe ze nsithi ngiyangikhokhesha bathi hayi ikhokhesha sokuyi-$80 something so ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lwagulesi lalo kalukaphele engakwaziwe ukuthi imali abayiphrintile intuthwana kumba imali abayiphrintile iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhanga amabili kade qanjiwe laphana abesecalisile vele ukukhipha imali yakhona ukuthi yabikhithwa mbani siyangaphi yibe singakwaziwe kodwa abese ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yankhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathwana emabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona fika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusilela kwemali
kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abalemali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa ke thina kithi esiyabe sifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe waba lelakhe uyathola mhlawumbe i-$2 bond lana kathi i-coin yambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 wona laba abalelakhe njalo banikwa ama-$200 kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kawukavani khayana ukuthi kulama-cabulaza akwazi abathola impensheni umuntu abesuke emaphandleni ezothola impensheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 kodwa khona kakuncedi ngalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinde abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini andthenlovide bacina vele bengathola ngalutho nxa ukuthi imali kayitholakali ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 nxa uthe waba lenhlanhla njengoba ngijhile ayadlulayo ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngizwe ibhange elilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-cocash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu kwemali kade vele kumele injani uyibhatale
ukukhwezwa kwentengo yamafutha ephethulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathezi le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani
intengo yempahla ngibenginanzela ngolesihlanu mangena abantu ngabantu sithi ngene drop nje beqalisile vele ukutshintsha ama prices okuthenze ukuthi intengo yempahla singaphezulu wokutshintsha kwentengo yepetroli. Ipetroli yalikhwela ngabo 16-15 cents kusake bo 20 cents kusanga ukuthi umuntu ungaziwelizwe ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le western side ipetroli iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthethelwana ukuthi iyalikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi isiya ngaphi. Ngahamba kibo Harare ngani ipetroli yalibo $16 ngasihamba kibo Bulawayo $17 kulanda $18 ngenxa yokuthi bazofaka imali yami yoku-transport ifike. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side ngentshonalanga yelizwe zidule okungangokuthi nxa ipetroli ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza njengoba ngisithi ukuthi ngolwesihlanu beyevele bekhweza izinto zikhwelile sibili angazi becabangela ukuthi abantu bazathola ama-bonus bekuyini kodwa sezigqazile izinto okunye ongazayo kubonakala.
Lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usemisile okwesikhatshana imithelo kanye lamalayisensi omumbu, impuphu leflawa ukwenzela ukuthi ukudla kutholakale lula ngesikhathi ukuswelakala kwezulu sokudala isimo esibi. Lokhu kutsho ukuthi abantu abazimeleyo kanye labamabhizinisi bengawoda lokhu ukudla kwamanye amazwe bengadingi imvumo yamapermits. Uhulumende othuza kwethula uhlelo lolu oluzancedisa ekwehliseni intengo yeflawa yokupheka isinkwa lempuphu njengalokhu okwathenjiswa kubhajethi. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ofike elizweni ngomgqibelo evela kwelatshwa eChina okwenyanga ezine ubikwa esesilile njalo useqalisile ukusebenza. Umnumzana Chiwenga ubikwa iphatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba zephephandaba le-The Herald zithi uphinde waxoxa ngenhlelo zakhe zokulima njalo ubebukeka ethokozile kakhulu njalo ethe khwatshu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibona nemsakazweni eStudio 7 ngiyabalaleli yayizimbabu sibhukutikeya ziyawa ngeqolo. Abaniwe ngesisu bizobambelela ngezandla ivuvu. Yonke into up down ayikho into ebambekayo. Ndibambekayo kushaya kwabantu kuphela. Nazo izinto ziyakhuphuka imihla namalanga uPresident Thuli into yaziyo kuqotha odokotela lokuguqula amagama ezarada loba kuthiwa ini akuladloze lagida lazidakazela leli yilo nanku amaqhawe ashona ebeshiwa nkomo azange bathiya bebazi izithombe zabo babazelwa ngabantu ngenxa yezenzo zakhe ewazenzayo emphakathini ezinhle kungakho bamenzela isithombe sokuthi bamkhumbule ngayo. Yena bubonitha ngeke bemenzelele konke konke lokhu ngenxa yezenzo zakhe ezinye.
Basakazi bethu siyabonga kakhulu ngomsebenzi lowo mpangazi Dayhangroni. Besivele sithukuthele ngaphakathi ngamabhakani abhalwe Robert Mugabe. Paulo owangezelela engezelele libizo. Ibizo leqhawe nxalalifike kumbe liyaphila. Umgwaqo ngosinika ibizo lakhe ngolokukhumbuza izikhumbuzo zokuthi lozazalwa athole leyo bizo. Nakho wathola umgwaqo lo Robert Mugabe. Wenzani uRobert Mugabe koBulawayo? Mnakakho wenzeni koBulawayo? Buza kwenzani empilweni yakhe koBulawayo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhala ihlwe lodwa njengomthakathi. Bathi abantu be-NDC kanti bafuna sikhulume ngemgwaqo. Olokhuzeni osoloboy bangcono lanxa ukuthi wayebizwe lesitha. Kuyisikhumbuzo sokuthi usoloboy nguye owacenta lowo mgwaqo. Omsika benzeni? Nakuthi side malunga lapho elokishini ayehlala khona kunganika umgwaqo othize kumbodlula endlini yakhe eyindlu yakhe kuzawube isikhumbuzo ukuthi uside malunga ayehlala lapho abone lo mgwaqo lowo ubhalwe ngebizo lakhe negama lakhe. Ungathatha uJohn Landa uyomfaka eHarare umfakele ukuthi kutheni wenzani khonayo ukuthatha uyomfaka eMtaro umfakele into wenzani khonayo isikhumbuzo sakhe emgonqolana bazama ukuthi singakhohlwa lezizukulwa zethu zikwazi ukuthi isithatha amaNdebele esikhulu nasi sibhole emgwasula lomgwaqo usikhumbuzane ngegama lakhe lisemgwaqweni lawo mabizo singawavumeli vele engahlali emlonyeni wethu ngenxa bengasehlula ukuthi azahlale khona kodwa sivele singayivisi imigqobho le kwangcono sihlale kungosikusavile labo abangakithi igcekele lebhola iyanikwa lowo muntu kumbe ngulukhawuthi kumbe ngudabengwa khangelani i-South Africa akakugquli nje lamabizo kanti thina kujahweni ngemigwaqo ngoba kuzama ukuthi lalalazakube ngule kade ngasozabiselakho ibizo lodwalapha yikho faka amanye amabizo amalutshwane ukuthi silibale sibona ngaliyasinceda asoncedo lokhu ukuthi imigwaqolamabizo izinto zenza ukuthi impethu ingena ngesikhalo kumele laba singenile basingene emadolini sixeqa amadolo enxa yabo yokho bebisa amagama abo ukuthi sizowathini sizowakhonza ngemva kokusibulala hatshi bantu bakithi ngiyabonga
phele njani bantu bakamthwakazi Mthwakazi omuhle ikhuluma lo maliphahla mina endabeni leyi eka Vice President uChivengwa ukuthi yebuyile eZimbabwe wasebuye ngazukuthi ubuyile mina vele angiboni ukuthi kuqakatheke ngani kanti anti umuntu vele maye buye uyaziwa imuli yakhe ukuthi uyabuye asikho cala lokuyana nangokuthi uthiwa bayahluphana lo ongameli wasekithi waseZimbabwe mina vele lokhu vele nje kuyafanana ngoba labana abantu vele bekuyinto eyi-one ngaze sithi kumbe bayahluphana kumbe njani bayakwazi ukuthi bayenzani this one I don't think ukuthi vele kudingeka thina kulokhu thina esikudingayo ukuthi kulungiswe ilizwe lakithi izinto zilungiswe umkhono wami ube uphakame abantu benelise ukuthola ukudla abantu bayalamba bayalamba abantu laba abantu bakithi abafundi babe belokho besifa endlala belokho esithi ZANU-PF ZANU-PF befela khona kuZANU-PF lapho belamba bephathwa nzima ayi angazi ukuthi kuhamba njani so kumbe abaloyizana
mina nginesimanga sokuthi kanti umkhosi omkhulu kangaka we-MRP umthwakazi dibali nyuzi umhlamalanga usuku lemini kodwa bese kubonakala sokuyikuthi ma kusenziwa umthwakazi alisabali nyuzi lokhana kungicacela ngenye indlela yokuthi kusho ukuthi lisebenzisana ingxenye yenu lisebenzisana nezanu okuthiwa kuthiwe hhayi lingaze kwakhutshwa into ekhulunywe ngumthwakazi kungenjalo nxa kuthiwa kukhulunywe kunyuzi ngoba inyuzi zilalelwa umhlaba wonke sesikulalela sesikuzwa kungama-audio kodwa kule nto okuthiwa ngu-studio 7 ongakhetha uhlela ake kulungiswe khona kani
Msakazi mina bengicela ungisize lapha ngifuna umculo kaNqobile Malinga lo otholakala kuphi mina ngiseGoli eMorning Side
Yebo ke sibonge amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyeneliswa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 kumlaleli ke othobe khuluma ngokwemthakazi asaqedisisanga ukuthi utsho kuphi njengoba siyake sizame ukukhuluma labo siyake sikhulume labo kulo umsakazo njalo odinga umculo kaNqobile Malinga ngabona ilwane sutshaya izolo othi Highlanders sizakudingela kuhle ukuthi ungawuthola ngaphi sikubhalele umbiko lapha kunamba zakho ze WhatsApp Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahlali bedolobheni lebheni eDRC abakade besonde begane unwabo bachise iholu yaleyo ndawo izolo kulandela ukubhubha kwabantu abayisithiyagalombili okucatshangelwa ukuthi babulewe ngabahlamuki. Basuke lapho balubhekisa enkambeni yomanyano we-United Nations njalo bathi bafuna abalondoloza ukuthula kulumanyano begoduke ngoba sebehlulekile ukuvikela abantu ekuhlaselweni ngabahlamuki. Idolobho lebheni lihlaselwe njalo ngumkhuhlane we-Ebola. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakahulumende we-Iran zithe gwaqa edolobheni le-Tehran zisethesa elemelika lamanye amazwe icala lokubangela ukuthi abantu betshengisele besola uhulumende njengalokhu okwenzakalayo kulelo lizwe. Abasekeli laba bathise amafulegi e-Israel neBhilithani. Basole ele-Saudi Arabia besithi lalo lixhasana lamazwe la ukutshotshozela abantu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ephethulo. Namuhla kweziphathelane lele Melika sixoxa nonkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni le-Minnesota okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. Unkosazana Dube, ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe, usichathisela okuningi ngasekwenzile kulolu hlelo.
Ngiyabonga. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle Sibili ngoba sengenyanga ezintathu lengesine ngokwe-public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama-policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini, abantu baya-involve yini, bayangeniswa yini kumhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama-member of parliament abe-parliamente bephezulu ngale belungisa ama-policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe-public policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini ukuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe, bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina we are sizibiza sithi developing country o America ngamazwe athiwa ase developed. So sifuna lathi ukufika ku stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze public policy, izinto zabo ze governance ukuthi bona bahambisa kanjani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila ku. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli. UZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi mbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe bexoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu, luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona wena ku-state okuzo e-Minnesota, wena lapho khona la we-New York kuza kunceda njani. So lathi ngase ngibuyela le sesibuyele elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So ngase lisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele biza abantu abamele elibayenzela ama-policies libabuze lapho nxa li-craft ama-policies enu. Njengokuthi nxa senza kwabasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabe liwayenza kumele kube labameli bama-youth that's in every province. Nxa lisenza kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini lalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho le mpahla esetshenziswayo esingathi ngama-resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala, ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hhayi, kuyachiyana Sibili impela ngoba njengakutsho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu. Thina sisasemuva kancane, singatsho ngendaba ze-technology, sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi, lifundiswa ngempahla eziphakemeyo, ama-resources akhona aphakeme kakhulu, awafani lawasekhaya esilawo ngale eZimbabwe. Kodwa iZimbabwe ichiyene le Melika, abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane labo eMelika kancane nje futhi kancane. So ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe, ngibona ngani singakungafezeka okwenziwa lapha ngesilungu you customize, ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo. Okwezimi ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe. Kuthiyeni imvelaphi yethu, ama-cultures ethu athiyeni. So impahla esizisebenzisa ngapha ngezinye eziphezulu kakhulu, ukufunda izinto ze-policy, ukufunda izinto ze-public administration, ukufunda about youths, ukufunda about women nje. But lathi impahla esilazo eZimbabwe sihambelana lo lokuthi uZulu wethu ufunani. Ngoba soze ngiye emakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet. Umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha. But ngingathathe ngifundiswa lapha, ngikucubungule kuhambelane, hayi mbonani kungathuthuka.
Yabake lo nkosazana Sibusisi Wedube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe. Sixoxelaye eseMinnesota khonapha eMelika. Kambe uyakuthola ukudla okunjengesithwala lokunye eMinnesota na unkosazana Dube, njalo iningi elivela eZimbabwe lenzani ngendlela yokuzithokozisa? Uyakhumbula ekhaya na? Sizaqhubeka ngalolu daba kusasa kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Okwamanje-ke ke silalele inzwisayo yomculo we-Black Mfolo sibe sithi egwelutshena.
Davezi lama lapuma davezi ngu lama lapumo davezi ngu lama lapuma davezi lama lapuma davezi lama lapuma
Yebo-ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabhutsha ambalwa adlula ikhulu, iningi lawo liseHarare, asevaliwe yiziphathamandla zikahulumente ngoba itholakale isebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uzulu. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha. Injongo kuyikuqeda lolu hlupho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.